Endabeni zethu lamhlanje umanyano we-People's Rainbow Coalition uthi kumele uguqulwe ezomvikela eZimbabwe ukwenzela ukuthi kwenziwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abanye abantu bathi ukukhethwa kuka-retired General Constantino Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohadi akusoze kubancede ngisho lakancane. Abantu abaphila le ngciwane lengculaza bathi bakhangelele ukuthi ilizwe leZimbabwe libanike imali yenhlelo esijiyeneyo lokunye okufanayo ngomnyaka ozayo. Ibandla lemthwaka zeRepublic Party likhangelelwe ukuthi liza kwethula umbiko oqhakathekileyo lamhla kobulawayo. Salethulela njalo ezomculo Thiyani Indlebe Lizwele. KuLive Talk lamhla sixoxa ngomnyaka ka-2017. Kwenzakaleni lo nyaka elibona engani kwalishaya inhliziyo kumbe kwalijabulisa. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.